Kola mgela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ibandla leli elangenayo alingenanga kuhle. Ebelingene lingela plan yokuthi nxa selingenile liza kwenza njani to create ma opportunities ukuthi abantu abaphuma ezikolweni lalawa bangekho ezikolweni bathole imisebenzi.
Izifundi ezedlula inkulungwane zigqiba izifundo ekolitshini leChinoyi University of Technology lanxa iningi lisesabela ukuthi alisoze lithole imisebenzi lula elizweni.
Ngazi kube omunye ngale okomfulo omunye ngale kodwa umcabango yabehambelana ngakho-ke hhayi angiboni ukuthi kule ndlube ewele phokweni mina ngibona bengabantu nje abazwisisanayo abazwananayo abale mqondo le imbono efanayo.
Inkampani yamaphephandaba kahulumende eZimbabwe Newspapers Group isikhethe abahleli abatsha abagoqela obengumhleli wephephandaba lebulenjini eleNewZimbabwe.com umnumzana mtutuzi mathuthu.
Ukuhlelo lwe-Woza Friday lamuhla intetho yezindaba ethu Joseph Njanji uxoxa nomela iqembu lomculo elejembe Works Monks u-Emmanuel Roots Nkomo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Umongameli Robert Mugabe lamhla ugcobe izifundi ezedlula inkulungwane eyodwa eziqede imfundo ephezulu ekolitshini leChinoyi University of Technology lanxa iningi lalezi zifundi lisesabela ukuthi alisoze lithole imisebenzi lula elizweni. Abazali abakhulumele Studio 7 lamhla baveze ukuba kulukhuni ukubhadalela abantu ababo imali yezifundo emakolitshini njalo lanxa sebeqedile izifundo bayakhathazeka ngokuthi imisebenzi bazayithola ngaphi. Kuvame ukuthi abantwana laba bengathola imisebenzi bancedise abazali babo ukunakekela imuli zabo ngokugoqela ukubhadalela abana wabo ezikolo ukuthenga ukudla lokunye. Udubo lokuswelakala kwemisebenzi lubhahile elizweni ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxe nomnumzana Promise Mkhwananzi isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai wayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinasu.
Ibandla leli elangenayo alingenanga kuhle ebelingene lingela plan yokuthi nxa selingenile liza kwenza njani to create ma opportunities ukuthi abantu abaphuma ezikolweni lalawa bangekho ezikolweni bathole imisebenzi. Ama-private sector seshrinkile ngobamakampani semalutshwane kuhulumende wakhona bakhona abangenayo kodwa akula mholo okhanyayo ukuthi umuntu angenelise ukuphila impilo edecent. So abaningi bakhona bagcina bethengisa ama-airtime abanye njalo benze kholokho okuzama ukuzisebenza kodwa kunzima ngoba i-economy ila mali. Abanye ngabaphumayo phandle kwelizwe bayisebenza kwamanye amazwe besebenza ama-skills awo. Akula ama-policies ayenziwayo ukuthi sibone ukuthi labo esibakhiphe ema-collegini sizabangenisa ngawo, where are we going to absorb them? Ngabe kuyenza ukuthi uhulumende akhulumisane kuhle lamanye amazwe kube le investment elizweni kungene imali eneki kube lamathuba ukuthi abantu bathole imisebenzi. Kule ndaba ye-curriculum yethu ukuthi isikhathini esiningi imfundo yethu yeZimbabwe iqondane leyo esingathi ngesikhiwa i-academics. It's not practical. Bacreate bona i-employment yokuthi abantu basebenze. Mina ngike ngaba lethuba lokufunda la mphandle le ngibona ngani imfundo yangikhona ingani ingconywana.
Ubona ingani yiso isizathu nawo esenza umongameli Mugabe kumbe lalaba abalemali behambisa abantu ababo phandle kwelizwe?
Yiso kanye isizathu sangikhona sona lokukwazi ukuthi babulele kanganani emakholishini. So bayakwazi abantu ababo ngeke bathole imfundo eqondileyo.
Kukhona selali babone bencedwa luhlelo lolo lwe-indigenization na?
Indigenization asikwaphila wanceda bani thina sikababona abantu abancedwe yilelu hlelo. Sasibona yena obe ngumphathi ntambo kasukwele egijima eginqa sibili kodwa ukuthi okuphumileyo ukuthi kukhanya ukuthi nanko abantu abancedakeleyo yilaba hayi kube nzima.
Ibandla lakho like lanika isithembiso sokuthi lizakwakhela abantu imisebenzi efika kuzigidi ngemva kweminyaka embalwa, kukhona eliza kwenza na?
Khathesi sekunzima ngoba ukhetho lwethu aluhambanga kuhle njalo laba sebethethe sebethe bona yibo asebengohulumeni uhulumende. So umlando wokwenza lokho usukibo ngokuya ukuthi bona babe khulumisana njani lamanye amazwe, babe belungisisa njani ama policies abo lemithetho yabo. Sina njenge MDC sizimisele sifile ukwakha imisebenzi. Kodwa nge situation esilayo sekulukhuni, kodwa sizazama lati labe sikwanisa khona ukuthi sibe sisebenza ndawonye si make sure ukuthi abantu bethu bathola amathuba.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isiphatha abandla se MDCT wayengumkhokheli wezinasu. Kusenjalo uMongameli Mgabe izolo uveze ukuthi indodakazi yakhe Elizibulo uBona laye uzagcotshwa kunyanga ezayo ngemva kokuqedisa imfundo ephezulu. Ungezelele wathi umntanakhe uzatshata lomkakhe umnumzana Simba Makore ngenyanga kaMatch kumnyaka ozayo.